yakira sikuchaba ma nanzelele ukuthi ukhipha embusweni uka Robert Mugabe kwachiya amalunga engathi ayaphoxana awethu futhi nxa kuphuma imbono ekhiyene emapolisini ngoba vele amapolisa umthetho bayawazi umthetho lo wasetshenziswa ngamukulu ama primary elections lapana ukuthi abameli bephalamenti i-MPCC akulanto entsha kodwa nje ngibona ngathi mina ukungena kukafika kasekuwele lokuvuselelwa esingathi kuvuselelwa kwehlangothi lwe-G40 sokulethe imicabango ekushiyeneyo emapholiseni labanye nje ade zame ukuzitha abantu abasekela izanupiwo sesenzakalo lesivele sesiyadengisela ukuthi lokuxabana okuthize ngoba mina phela njengomuntu ovele ezame ukulungisa imihlangano akula mhlangano engingawucoca eruwa lapho eruwa ngingazange ngithiwe khona ngiye ku-head office iyincwadi zonke engizihambisa ku-local police lapho eruwa lapha kumbumabhuku ngithiwa ngiyethi ngizibhale ngizihambisa e-head office e-Harare ngakho nxa ngisiyathiwa khona sokule ncwadi amapholisa i-head office ithiyena ithiyona hhayi linamakhomishini angapha ngaphansi engazela zimbeli imihlangano hhayi ningibona ngathi lapho akulanto enjalo sokutshengisa ukuthi kuleli cento esiphuma phakathi kombuso lo owezanu p f
ye kodwa sikhangela wona umbuso wezanu p f sibonile uphenyo lwe-afrobarometer lusithi ibandla lezanu p f lilosekelo oluningi olukwedlula olwe-ccc lanxa kulabanye abangaphumelanga egcekeni singabona kusenzakalani lapho
abantu bayalamba sithandekile mina ngiyangihambe ehlangane ngakhona abantu bayelimelela ukudla kuphela ye ngiyangihambe lomngane wami ukuthi angu-30 cost ukuhamba kwabantu akulamsebenzi kodwa ye uphendulele ukucungulaloku okwe-afrobarometer ye asezithi kulahlele ngaphandle kwethango kodwa sifane sibakwazi ukuthi nxa nje kuqonda abantu kubabuze ukuthi iyathanda enjani ukuthi ye bazawuxaya ithanda ngoba phela basuke bazokwazi ukuthi ingubani libe ungazi uwatheli ungazi wathi mina ama-researching rangers ama-territories bacala bengizange bangibuze ukuthi hambe wena ngu-NDC ngowe-PPC ngowezanu p f ithi hhayi mina ngiyishayisa i-intellectual interest kuphela abantu vele baloku esithuka okuthize kodwa singakhohlwi kasithandeni ukuthi ye izanu p f labasekelekayo labakhona asezihlale khona kodwa abasuze bazibaningi abantu abaphika izanu p f ngabe kuzwa mbuzi i-afrobarometer
singathi ibandla le-ccc lalo liqinile njalo likhankase kuhle ukuthi lingathola usekelo
ukuqina okwenze izanu p f ekubambeni intambo lezi zezekhi ezezindima ezomsakazo kuda kwenzela ukuthi kube lokuthi loku ukweyama kokhetho kuzamsefu kodwa singaze sikhangele umumo womnotho uyanga kwabantu ukucaphuka kwabo ukuzonda kwabo nxa ukhuluma nabo emakhaya kube ngathi ngathi uyabona ukuthi ye samaphika i-ccc sengisebenzisa ukuzonda kwabo lokuthukuthela kwabo lokucaphuka kwabo bekhuluma ngemitengo ezitolo kudlamudlama i-corruption konke lokho ngibona ngathi mina ngaye ukhetho lu-free and fair i-cc ingadobhadobha kodwa akuselathuba esithandekele esokuthi izanu bele two-thirds majority lokhu akheze kwenzakali sokwedlula lokho njoba sesikwazi ukuthi kasukele lasengenele ebhikeni isenzakalo lesifana esika-2 008 singaba sesithutsha so ngibona ngathi mina kuzakuba leyindlela hayi angiye ngithi i-transitional arrangement eka-ibomandazabeyaneesabes hayi
ukhulume ngomnumzana kasukuwere ubone ngani ukuba khona kwakhe lapha kungaletha umahluko
lapha sengibona ngathi vele uma ngoyisengenelele esiphaleni la isamagundwane umgabe exoshwa kuhulumente abantu abakwamgabe kabaxotshwanga basala begcoka iy'mpahla ngo-2013 ngo-2018 sihambekile akula muntu wayengu-independent umnikisa emelele izanu p f kamgabe kumbe i-G40 ngoba ezithi independent awabethi i-G40 sengibona ngathi mina lokhu sokulethe ukwethuka kwizanu p f mina ngilethemba lokuthi uzadobhadobha lo jahalo amavoti ecupha esikhaleni esikhwameni esezanu p f lokho kwenzeka khesi kube ngathi kulokucekaceka lokwethuka kukampeni team yezanu p f ngoba nxa bengasethukanga lasuze babe le-strategy yokudilala lesaphikekhasekuwele kodwa bengathuka njengobalokhu abakwenzayo bengadinga iy'ndlela zokuthi babe besenze ukuthi amavoti abakhasekuwele abe malutshwane kodwa bazasebenza nzima ngoba ujahwa khona layo ukhanye layo eza chaya impendo kakhulu.